sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 18 Ndlolanja 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
the rural program which I've just mentioned will be administered for the frontline workers, that is the health services, Zimra immigration officials and the health staff of the security services.
Uhulumende usungule namhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umqalisi Ziba uhle waba ngumsekeli kamongameli welizwe, uMnumzana Constantine Chiwenga. Abamabandla aphikisayo abagoqela abe-MDC Alliance bathi lanxa kubukeka uqala ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngumsekeli kamongameli welizwe, iningi lifuna yena ngokwakhe umongameli Emmerson Mnangagwa ehlatshwe abantu bebukele. Amabandla aphikisayo kanye labakhankasela umbuso okhululekileyo bathi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala ezivuleke edale lephalamende lakumakhansili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende usungule namhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Umqalisi Ziba uhle waba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga, onguye njalo umphathintambo wezempilakahle ohlatshwe esibhedlela seWilkins eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lusungulwe eZimbabwe ngemva kokuthola amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu 200,000 awohlobo lwe-Sinopharm aphiwe ilizwe leZimbabwe njengesipho esivela kwele China. Lanxa abanye abantu belokuthandabuza ngokuhlatshwa ijekiseni leli, uMnumzana Chiwenga utshele uZulu ukuba ukuqala kwakhe ukuhlatshwa kwindlela yokunika ithemba kwabaningi ukuthi bahlatshwe bengisabeli khatshana. Ekhuluma emkhosini wokusungula lolu hlelo obusesibhedlela eseWilkins eHarare, uChiwenga uthe ijekiseni leli lizanceda kakhulu empini yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
Njengoba sikwazi ukuba eleZimbabwe lithole ijekiseni elivela eChina, namhlanje lilanga lokuqala ukuhlatshwa kwabantu, iningi labo abokuthi bengahlatshwa lomkhuhlane uzahle uphele.
10 million Zimbabweans.
Uqhubeke echasisa ukuba abantu abazaqala ukuphiwa leli jekiseni okuqala ngabakuluphi uhlangothi.
The rollout program which I've just mentioned will be administered.
Uhlelo lolu esikhuluma ngalo luzaphiwa abasebenzayo abanjengabezibhedlela, abasebenza emingceleni njalo labezempila kahle kubutho.
And the health staff of the security services.
UChiwenga uthi amajekiseni lawa aseqalile ukuhanjiswa ezabelweni ezitshiyeneyo zelizwe, njalo uhulumende wakhe ukhangelele ukuba libe selifikile kulezo zabelo ngeviki ezayo. Okugcizelelwe unkosikazi Agnes Mawumva, okhokhela ikomiti ebona ngokumelana legciwane leli eyeZimbabwe COVID-19 Task Force ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa.
So that people get the right information and the hands give confidence for healthcare.
Kumele abantu bathole ulwazi, kumele isebenzi zempila kahle laye wonke umuntu athole ulwazi ukuze wonke umuntu ahlatshwe.
Unkosazana nolwazi Mpofu ongumongikazi uthi uyalithemba ijekiseni leli.
Na i-vaccine le COVID-19 once it's released isikhona sokuthi sithathe. Personally ngizayithatha and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic.
Umsekeli kamongameli welizwe uthi abazaqala ukuhlatshwa ngabasebenza kwezempila kahle abagoqela abongi, odokotela, ezinye ingcwethi kwezempilo, abasemingceleni labezomvikela phansi kwesibanga sakuqala sokuhlatshwa kwabantu. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni leli luza ngemva kokuba lifike elizweni ngomvulo livela kwele China. libika lisebenza okwamandla ayisilinganiso sokungamachumi ayithoba mina mbili ekhulwini 80%. Inkampani yeSinopharm yakwele China isiqale uncedo amazwe awezikazile Afrika lasemhlabeni wonke jikelele. Lisithi Jackson leli kumele abantu balethembe. Uhulumende ukubeke sobala ukuba abantu bazahlatshwa leli jekiseni kungela mbadalo, njalo ukhangelele ukuthi bahlatshwe abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million phakathi kwamahlandla amathathu. EleZimbabwe lisungile lolu hlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuvikela iCOVID-19 ngesikhathi leli gcikwane libulele abantu abanezolo. Okukhuphule inani lasebebulewe yilo kwaba inkulungwane phosele lengxenye 1418 lokhu lolu bhubhane lwahlasela ilizwe. Asebebanjwe beleli gcikwane leli sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lanhlanu, i-35,423. Asebesinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane eziphezu kwamachumi amathathu lanye, 31,615. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uncome kakhulu umsekeli wakhe umnumzana Chiwenga ngokukhokhela ukuhlatshwa ijekiseni le-coronavirus vaccine, esithi le yindlela yokutshengisa uzulu weZimbabwe ongaba lokuthandabuza ngayo. Abanye labo bathi okwenziwe nguChiwenga kupha abantu isibindi. Kodwa ilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi lanxa lokhu kubukeka umongameli Emmerson Mnangagwa kumele laye ahlatshwe abantu bekhangele.
Yebo kambe nxa kuyikuthi-ke uhlatshwe yona le vele eChina kuyinto encomekayo, kodwa-ke abantu abebekukhangelele kakhulu ukuthi kuqalise kumongameli welizwe-ke umnumzana Mnangagwa, njengoba sekubonile South Africa kuqaleke ngomongameli walelo lizwe uRamaphosa, kwathi sokulandela-ke uminista wezempilakahle. Lathi lapha besifisa ukuthi ngakuqale ngomnangagwa, kwasekubuya-ke kibochiwenga, kubuya koKembo Mohadi, kubuya ikhabhinethi, kubuya bonke nje abaningi abaphezulu khona ngale. Kuyanika-ke idlabuzane le-confidence ebantwini kubona ukuthi hhatshi uhulumende uyasinakelela sibulokuzwayo, njalo umuthi lo abawudingileyo kwele-China kusho ukuthi-ke uyasebenza-ke, uyavikela-ke igcikwane lele le-COVID-19. Kodwa-ke nxa sibone kuhlatshwa yena yedwa kasikwazi phela, ungumuntu obehlala ephuma isikhathi eside siya kwele-China-ke engumuntu ogulayo. Nxa sesimbona-ke sehlatshwa kusazakali-ke ukuthi uhlatshwa ubevele kuhlatshwe khona ngale China nakombe-ke ngama-doses yena lowo muthi-ke obuyileyo onqabela-ke ukumemetheka kwe-COVID-19. Bekuzaba kuhleke nga sibona bonke abaphatha intambo kuqale ngayo umongameli Mnangagwa behlatshwa, bekuyanika-ke abantu idlabuzane-ke kubakhuthaze labo abantu babe lesifiso sokuthi bahlatshwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC Alliance limuzwe exoxa lapho lontungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule.
Kuyinto enhle kakhulu ekade vele sinjengelizwe siyilindele. Sebehlalile ukuhlaba ku-America kumaye amazwe athuthukileyo, konke kobo-China kobobani konke bayenzi bahlabile, kambe thina singobani thina esingathi thina lathi sithi phakathi komumona lowo mubi kangaka sibalekele ukuthi abantu bahlatshwe? Kanti khona ukuhlatshwa khona okokuvikela imikhuhlane ethile akusho into entsha phela Nkomo. Anje unanzelele ukuthi thina njengamaZimbabweans silo mphawu lothi silalo lapha engalweni lapha olokuhlatshwa ukuvikela imikhuhlane olubonakalayo nxa udingwa umbusi South Africa umbungaphi bangavula khonapha akubonto olo uvele leZimbabwe. Ngokunjalo-ke Nkomo, into le asingayithathi lula njengendlela ukuthi abantu babe lokhu besenza into zamadlwane, belokhu bephikisana bedonselana bethi hey vaccine le abantu bebesifa ngomkhuhlane lo. So ngawo-ke uhulumende usethathe indlela zakhe zokuthi avikele abantu. Imithi le ithengwa ngemali Nkomo, ayisiyo mali encane, imali enkulu kakhulu ekhishwa nguhulumende ethenga imithi leyi. Lanxa eminye yakhona iChina ezasincedisa, kodwa-ke okwakhathesi imali esiya izaphuma lapha imali enkulu kakhulu ukuthi abantu basile, abantu bavikelwe emkhuhlaneni lo.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla leZanu PF limuzwe exoxa lapho lontungameli Nkomo we-Studio 7. Lokho sikudaba lunye lwejekiseni ye-COVID-19 vaccine. Ingcwethi kwezempilakahle njalo engumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle uDokotela Ruth Labord ukhuthaze abantu ukuthi bawethembe amajekiseni awama-vaccines ngoba evunyelwe ukusebenza yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization. kanye logatsha lukahulumende olweZimbabwe Medicines Control oluhlonyitshwa yizwekazi le-Afrika. UDokotela Labod yena owake waba ngumqondisi kahulumende ubona ngezempilakahle eMathebeleland North njalo oke wahlaselwa yi-COVID-19 kodwa wasila ukhuthaza abanye bakhe edalele ephalamende ukubana bayehlatshwa ukwenzela ukubonisa abantu ababamelayo kuleli dale ngokuqakatheka kwejekiseni leyi. Asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele uSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sithuye enye ivaccine laku-African Union and then lathi uhulumende usethe aside 100 million ukuthi uzathenga angezelele ivaccine ona le. So kumaviki lawa ngu-2 alandelayo kuzabe kubuya ama-vaccine ahlukeneyo ebhejwa kuvaccinate abantu.
Lingathi uhulumende oluphethe kuhle yini uhlelo lolo olokwaba
ivaccine? Yebo, uphethe kuhle. Sibili iplan is, iplan yangkhona i-rollout plan i-right kakhulu. Sizakhema phambili sesisola imali kodwa kwakhathesi iplan i-right, i-rollout plan i-right kakhulu.
Ye, njengodokotela uyayithemba yini i-vaccine leyi ukuthi ngempela ilungile?
Mina ngiyayithemba i-vaccine evele eChina ngoba ilizwe elingazange lingene ku-second phase le eye-corona yi-China yodwa. Ukuthi yiyo abantu ukuvikela ukuthi yena ku-second phase esingene sonke bona bangenayo. So kukhona ku-right abakwenzayo. Yikho ku-right futhi mina ngithemba le Medicines Control eZimbabwe ngoba yiyo evalidate Africa yonke. Yiyo kuthiwa is the state of the art technology in that respect. So ngithemba kakhulu i-Medicines Control yeZimbabwe ngoba i-certified nge-WHO.
Sesibuya ke ku-committee yedalela ePhalamende lapho ngumgcini sihlalo khona. Kuyini kathesele yake likuhlafuni ukuthi uhulumende akwenze kulwisaneni laleli gciwane? Sesikhangela ezinye njalo inhlelo.
Ukhetho sokusendakala emalokishini indawo eziningi asekuthestwa mahara and igciwane i-COVID nangokwayo isiyehlile kakhulu eZimbabwe. Okuthela i-vaccine 50 something new cases per day. That is really nothing. OZambia bale 1,000 per day abangena ngo-lockdown. So thina sesifike esimeni esokuphela ungaphasisa into lokuyiganyela out.
Njengodokotela ungabaxwayisa uthini abantu?
Mina actually bengifisa abantu ngasekuhlezi bahlela ukuza i-vaccine ifika le mina ngokuqala ukubhasisa le minisize ngokuyekalaleni ukuthi ngakade ngokubhasisa thulana nenza kuphakameni ukuze abantu esibamelayo bakhona ukuthi into le i-right kuyenza. Aba izibaba babona ngani ukuthi le problem ngokubhasisa ngifuna nje ukuthi babekwazi ukuthi yena i-vaccine yokwela kubhasisa 60% and it is already also ukuba ukuthi ukuthi vaccine kodwa kuzakufunda kusasa
Labodi ingcwethi kwezempilakahle njalo ikukomiti yedalela ephalamende ebona ngezempilakahle ube xoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekubulawayo. Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukubhekane labesifazane ngalezi sikhathi zokumelana le COVID-19 langokusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uyaxokozela okumangalisayo kubandla lama-Republicans kulabanye abathi sokumele kuvinjwe abalandeli bwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump abakhuthaza inketabetshabi ubudlwangudlwangu lo mbuso wokuncindezela uZulu. Kodwa uTrump uthi hayi ndawo njengoba engumkhokheli wobandla leli. amalukacha asethumbe abantwana besikolo abangamajumi amabili lasikhombisa 27 kwele Nigeria. Umbalisi obaleke kusenzakala lokhu uthi omunye wabantwana odutshulwe wabhubha.
Amabandla aphikisayo kanye labakhankasela umbuso okhululekileyo bathi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala ezivuleke edale lephalamende lakumakhansili. Indawo eziningi zisele zingelabameli ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance libandla le-MDCT. Uhulumende umise zonke inhlelo zokhetho nyakenye esithi zingamemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa abanye bathi maningi amazwe aseqhube ukhetho kungelani lalo mkhuhlane. Ngakho bathi uhulumende laye kumele ahlele ama-by-elections enziwe. Untungameli Nkomo uxoxele ucubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso ofuzwayo.
Ngomthetho kuqhakathekile ukuthi ama-by elections enziwe, kodwa ngepolitiki yeZimbabwe asoze enziwe ngoba ungakhangela ama-by elections uma engenziwa amaningi angikhona abe senziwa endaweni kuma-strongholds e-opposition. Laba abaphethe amandla iZANU-PF kayifuna ukuthi khona kwenziwe ama-by elections ngoba bayakwazi ukuthi kungenziwa ama-by elections bazadliwa, especially umnotho nje abantu abaningi bayizondele ibandla leZANU-PF. So mbona ngazathi uma ungenza i-by election kuzayi-expose kakhulu kuyiyangise ngoba yona injongo yayo ukuthi idilize i-opposition. So kwephulwa isisekelo, kwavunyelwa ukubana kwephule isisekelo ngokuxotshwa abantu abavotelweyo kusaziwa ukuthi bengaxotshwa kulo mkhuhlane bube sokungasavotwa. So mbona ngazathi kathesi umkhuhlane usetshenziswa entweni engayisiyo, usuliviko ukuthi kungavotwa kungayisiyo sikoloko, kodwa kusesatshwa nje ipolitics.
Kungaba yinto embi yini Fuzwayo ukuthi njengoba abantu sebeqalile ukuhlatshwa uhulumende ahle amelele ukuthi kuhlatshwe abanengi andubana enze ama-by elections?
Even kungathiwa akuvotwe ibandla elibusayo liyakwazi ukuthi lizadliwa. So ngenxa yokuthi liyakwazi ukuthi lizadliwa ngabantu abaxotshwayo ephalamenti iningi labo libesezindaweni lapho abaphikisayo abanamandla khona. So mbona ngazathi njengoba ubaba sinuzwile esitsho ukuthi yena i-opposition ayithandayo yiphi, njalo i-opposition le ayithandayo ayitshengisa ukuthi ilosekelo olunenge. So kuzadliwa yena kodliwe le opposition oba bayithandayo kube sokuba expose. So ngesizathu salokho ukuze kungakhanyi ukuthi na wephule isisekelo ngokuthi bevale i-by-election becatha ngecorona besesaba ukuthi kuzaba exposer ebantwini sebedliwe. So yikho sebecatha ngokuthi kungavotwa, kodwa eqinisweni ayisiso sizathu sokuthi kungavotwa. Isizathu sokuthi kungavotwa ukuthi kudilizwe i-opposition ngoba singakhangela i-corona ukuthi ngabe bayiqhakathekisa njengendlela abakhuluma ngayo. Ngabe unkosikazi wakhe ophetheyo ngabe kayenza ama-competition akhe, ngabe kabenza i-politburo, ngabe umhlangano oyenziweyo nge-weekend eManicaland befuna ukukhetha ozareplace umoya uGwarasima ngabe kayenzakalanga? Kodwa uma kusenza abe bandlela ibusayo ayisiyo problem, akula corona ngoba ungabona ungakhangela ma besenza ipolitics abo bedistribute fertilizer besenza lokho nalokho kuye kugcwaliswa abantu akukhakula social distancing. Kodwa uma sokuthiwa sokuzakhulunywa ngento ezingenza amandla shift from them bacatha nge-corona.
UMnumzana Mbuso ofuzwayo ucubungula ezombusazwe limuzwe ixoxa lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. UNtungameli uphinde waxoxa njalo lo mgcinisihlalo we-MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Thina njengenhlangano we-MDCT satsho from ekuqaleni ukuthi sizimisele ukukhankasa sikompite labanye lamanye amaphathi kuma-by-elections. I-problem esitshelwayo thina nguhulumende yikuthi indaba ye-COVID yiyo yenza kube nzima ukuthi ba-organize ama-by-elections. Thina sihlala sisitsho njalo nje njenge-MDCT ukuthi si-ready njalo sizimisele ukuthi si-participate kulama by-elections. So uhulumende angabeka ilanga thina si-ready sizimisele. Angiboni ukuthi ngiyazi ukubana into enzima kakhulu for ama-constituents ukuthi bangabi labameli babo ku-parliament, and into lathi engasiphathi kahle yona leyo into esifuna ukuthi ilungiswe masinyane. And njalo futhi siyazi ukubana i-constitution eyelizwe lethu ayikuvumeli ukuthi kube lama-gaps awesikhathi esi kungela representation ku-parliament.
Bakhona abanye abasola ibandla lenomoyo ngoba yilo elaxotshisa abameli bezigaba ezinengi abebandla leMDC Alliance.
Well, ngiyazwisisa izikhalazo zabantu ukuthi thina njengebandla leMDCT ngokuxotsha abantu kuparlamenti savula lezi zikhala okumele zivalwe ngama-by-election. Kodwa oqhakathekileyo oqhakatheke kakhulu ngokubona kwami ukuthi abantu kumele bazwisise ukuthi thina njengeMDCT siyiparty yemithetho, siyiparty elandela iconstitution yethu. Ngakho ke ukuxotshwa kwalabo abantu yinto eyenzakala ngomthetho weparty yethu ukuthi umuntu ma esithi yena akasay member yeMDCT ekubeni wangena eParliament ngetikiti le DCT i-constitution yethu ithi umuntu lo kumele arecallwe from iParliament.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo weMDCT eMelika. Intsha yeZimbabwe income uhulumende ngokwengeza isikhathi sokusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ezokuvikela ukumemetheka kwegciwane leli. Okwamanye amaviki amabili uhulumende uthi uthethele linyathelo ukuze ingcwethi zezempilakahle zithole ithuba lokuhlolisisa ukuba kungabe sekuleminye imihlobo emitsha yaleli gciwane na elizweni. Lanxa bemncoma abasakhulayo uhulumende, lokhu bekhala ngokuthi uhulumende ngabe usungula uhlelo lokubasiza ngemali kanye langokudla phansi kwe-lockdown. Mike Hobe we-Studio 7 uxoxele unkosazana Perseverance Nyathi owenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ngalolu daba kanye lolwejekiseni yokuvikela i-COVID-19 elevaccine.
Nxa sikhale kuluhlu lwabatsha ukungezelelwa kwamaviki amabili lawa, yebo ye kulungile nxa ugovernment ubone kufanele ukubana kungehlisa izinga lomkhuhlane lo osuthe wamemetheka. Kodwa ke sikhangeleni ukuthi kwabatsha kuyasicikela phansi ngoba sikhangelele ukuthi khathe sisikhathi sokuthi ngabe siyabuyela emsebenzini. Sikhangelele ukuthi umkhonomi lawo kumele uvuke lathi sisebenze siphakulele imuli zethu okokubamba okokudla.
Manyathi, ingcwethi zezempilakahle zithi inani labantu ababanjwa ngomkhuhlane we-coronavirus elizweni likhanya ngani seliyehla. Lokhu kungenxa yohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Njengenhlanganiso liyakuthakazelela khonokho na, njalo ubona ngani lokhu sokusho ukuthi uZulu usehlonipha na umthetho we-COVID-19 lockdown?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sikubona kulicebo njalo sikuphinde sikubone kuyinto enhle ukubana umkhuhlane lo osuthe wayehla, inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane liyehla, njalo abantu silokhu sibagqugquzele ukubana bazigcine kuhle, baziphathe kuhle. Akusikho ukuthi kumele baziphathe bona bodwa, kodwa bacabangele labo makhelwane, bacabangele lezihlobo zabo abahlala lazo. Ngakho ke konke khonokho yimigomo esethe yancedisa ukuthi inani leli liyehle. Sikhuthaza njalo ngaso sonke isikhathi ukubana abantu balandele imilayo lemigomo yona le sithe yenza inani lehle ele-COVID-19.
Izolo sibone iJackson elivikela i-COVID-19 elivela kwele China lifika elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uZulu uzaqala ukulithola leli Jackson kuliviki, beqala ngabodokotela kanye labongi abantu abaphila ngemikhuhlane etshiyeneyo egoqela bo high blood pressure kanye lezinye izisebenzi zikahulumende. Njengosakhulayo uyathakazelela na ukufika kwaleli Jackson elizweni kanye ngalokho okufisa ukwenziwa nguhulumende?
Sibonga kuhulumende ubone kufanele njengesizwe seZimbabwe kubana lathi sithole iJackson. Njalo sikhangela ukuthi ngokuzwa kwethu iJackson leli lizaqala ukusiza omongikazi labodokotela abayibo abama-frontline ezibhedlela. Sibonga kakhulu ngoba lokhu kuzayehlisa ukufa kwabantu. Njalo sikhangela ukuthi leyo phase 1 isize inani lona leli esilibalayo. Sikhangela ukuthi kuphase 2 njengoba sisizwa ukubana kuzancedisa kulabo otishala lama-lecturers abayibo abafundisayo uhlangothi lwezemfundo. Sikhangela ukuthi njalo lelo jekiseni lizancedisana laba balama abalemkhuhlane engelaphekiyo yona le amakhuhlane esithi ngesilungu ama-chronic diseases. Sikhangelele ukubana incedise abantu abaningi, njalo sesikhangelela futhi ukuthi nxa suthe laphiwa abantu leli jekiseni, liphiwa abantu ngokufaneleyo, lingakhethi. Ijekiseni le ingakhethi ngabandlululi, njalo ifinyelele kundawana zonkana zeZimbabwe. Uma kuhlangothi zonke zeZimbabwe lifinyelele leli jekiseni, yikho esikukhangeleleyo.
Hayi, siyakuzwa Manyathi, phosela amazwi akho okugcina.
Engithanda ukuphetha ngakho, ukugcina ngakho, yikuthi besicela uhulumende ufundise abantu ngaleli jekiseni, njalo ekuwabeleni kwabantu, abantu kabaphiwe leli jekiseni ngokufaneleyo, kungabi lokukhetha, kungabi lokubandlululana.
Lo ngunkosazana Perseverance Nyathi, ilunga lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Limuzwe ixoxwa ecingweni lo Michael weStudio 7 ekuBulawayo. Kulabanye abeZimbabwe abathi besaba ijekiseni yeSinopharm enikwe iZimbabwe ngeleChina, bathi kabayethembi ijekiseni le ejonge ukuphathisa umzimba ukuthi ubumbe amasotsha okuzivikela ku-COVID-19, ngoba bengethembi impahla eningi engelahlonzi elungiswa kweleChina. Ake sizwe bexoxa loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana eyeFacebook kukhasi leVOA Ndebele.
Ama-stories abantu abaningi, so kuzabe kungenza lami ngasayithembi.
Abantu bathini mamkhwelazi?
Bathi iyabulala.
Lawo vele ubona ngani iyabulala vele?
Lami bona nisizongqeba.
So nxa abantu bekhuluma njalo, kwini ongakwenza ukuthi wena ucina ukukhululeka, ucina usithi okay ayibulali? Kwini ongakwenza ukukhululeka?
Singabona abanye baqale bayithathe ogulayo serious asidli.
Abanjengobani?
Hayi, anyone nje ozophula, but especially bona laba abaphezulu bomele bayithathe maqala.
So kumele baphume ku-public behlatshwe juju la ukhangele.
Exactly.
Ndabekwa nje akuzo kunjani-ke isibani? Awukuthembi ukuthi i-Jackson le ingasebenzi?
Hayi, okwakuqala into engayi-understandiyo ngumkhuhlane lo ukuthi ngumkhuhlane kumbe yinto evela kibo khonale abantu be-China, ngoba bona bazawuthi bhatabhata sokule vaccine waye bengatholanga i-vaccine ye-cancer labo-AIDS.
Kodwa wena uyakholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona?
Hhayi, angikakholwa ngendlela engizwa ngayo, ngendlela engibhala ngayo ukuthi lowo mkhuhlane waye kuthiwa uchaya abantu abangani vele bona baleminye imkhuhlane behind. And then so uthi wena nxa ungiyele omunye umkhuhlane behind, uthi kawukuchaya, ukubambi lo mkhuhlane. So khonaphana ngabe i-government yafundisa abantu, yaba-educator ngalowo mkhuhlane kahle kahle ukuthi khona, ngoba nxa ungakaze uhlangane lakho for sure, like mina ngaze ngihlangane lakho, ngendlela engibhala ngayo kuba nzima ukuthi ngikukholwe.
Okungakwenza ukukholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona kuyini?
Kuzaba nzima ngoba like kathe sisiwe sizwa indaba zokuthi isipesha nxa ugijima usenzana ukubambi abafana bebhora ababanjwa yiwo, abayenza ama-exercise ababanjwa yiwo, ukubamba abavele sengani sebegula. So sesithi kanje ngumkhuhlane bani wona lowo njalo. So heyi, kuba nzima ukuthi ngikuphinde idoktorjani.
So-ke singathi kuyiwa phambili, nxa ungaba lethemba lokuthi amajekiseni la ayasebenza, ngubani okumele ayasebenzise kuqala ukuze ubone ukuthi ya kuyasebenza lokho?
Bona babuye nawo. Xa umuntu ungubaba olufisa uthengela abantu abakho, qala wena udle usibekwazi ukuthi lokubuye lakho bakusibulale.
Obani bona?
Abahambe bakuthi hayi, thina siyakufuna kuye kwenzeka, baqale bona lemuli zabo. Hayi, kube sokuzobuya ke thina lingakuthatha likunathe kumbe kwenziwani, kuyahlatshwa hlatshwanini, sike sime lathi sibone 1 month ukuthi hayi for sure hayi baqinile.
Labo ngabanye abalaleli bakaStudio 7 bekhuluma ngejekiseni le-COVID-19 vaccine, bexoxa loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yeFacebook ekhasini le-VOA Indebele. Singekehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende usungule namhla uhlelo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.